Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 11 kuHlolanja 2025 onKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Lo umuntu wethu ngilephela uSwazi ngenkulumo yabo bombshell obletted kezanawa ama freedom fighter asebe sithubhedu kulezinsu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaphathi intambo bakahulumende wakhe akumelanga bephatheke kundaba zenkohlakalo.
Owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kuyindlela nje yesikhathi, but uma kufanele ukuthi ingene izangena.
Idale lephalamende liqale umsebenzi namhla kungelampawu zokuba kuza kuqulwa isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. I-Amnesty International ithi ubukhohlakalo bumemetheka ngamandla kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uqhube umhlangano wedale labaphathi intambo bakahulumende wakhe ele cabinet owakuqala lonyaka. Waxwayisa abaphathi intambo laba ukuthi bangaze bephatheke kundaba zenkohlakalo. Uthe kumele basebenze ngobuqotho ukuze bathuthukise impilo yomphakathi futhi bahambise umsebenzi kahulumende ngendlela ehlelekileyo. Zikhona iziphathamandla zikahulumende esezibotshiwe esikhathini esedluleyo ngenxa yokungathembeki. Kodwa imisebenzi yenkohlakalo egoqela ukuntshontshwa kwemnotho yelizwe efana legolide ibikwa ilokhu ibhakhile kuhulumende kaMnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ilunga lebandla le-CCC uMnumzana Suzan Chirodza ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Lo umuntu wethu ngilephela uSwazi ngenkulumo yabo bombshell obletted kezanawa ama-freedom fighter asebe sithubhedu kulezinsuku. Siyazi thina ukuthi ogwa sebezimisele ukuthi hhayi ungangcono impilo ziphele sife. Umnangagwa aphume ekuhlalweni yikho abakukhuluma nxathi kukhangele ekulenjini kugcwele ekulenjini. So lo umuntu wasezilungisa kathesi ngoba sebemtshele ukuthi abafana baka abathumayo nabe abahamba behaza imali yonke indawo njengabo uchivayo balebala eleshoneni kuthiwa yizigananda. So khonoko vele uthe utshengisa ukuthi hhayi umuntu lwana osengaphansi koSwazi umuntu lwana usechaye zinkilingi umuntu osekhuthele ukhozi. Ubekelani ukukhuluma sonke isikhathi sonesi? uMnangagwa kungene waphatha intambo zombuso ngo-2017 wayelokhu ezithulele abantu betshontsha inotho yelizwe. Ngakhayela kathesi amaChina ayenza santando kulizwe lethu leli bathatha inotho yethu odwayena uMnangagwa kakhulumi. So khonokho sibona ukuthi hhayi akumangalisi umuntu nje osekhulume ukuthabisa bona laba ogwa.
Kodwa useke wayisola nje inkohlakalo phambilini ukuthi kathesi usefakwa incindezi yibo yini amawovethi okhuluma ngawo?
Amawovethi lawa ayecabanga ukuthi mbeni uMnangagwa umuntu olezigwanileyo, umuntu ozayenza into ezilungile, ozananzela into esimthuma kathesi uMnangagwa ukuthi wabele ama war veteran ama $200. So uyikuzama ukuncenga ukubhula umlilo ukuthi ungamenetheki. So khonokho akwenzayo lokhu akuthoye ekuthothoza i-corruption hhayi ngumuntu nje osekhuthele ukhozi, ngumuntu ozama ukuthi abhule umlilo. Amazwi lawo kavele enhlizweni yakhe, ngumuntu nje osekhayinde ukuthi bengamhluphinela umbuso.
Umnumzana Swedan Chirodza ngowebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga lebandla leZANU-PF uMnumzana Philip Gawule.
Umongameli phela imibiko ayitholayo evela kulaba abasecurity ababemtshela ukuthi laphana kunje izinto azihambi, laphana ngani into azihambi ngalolu hlobo. Ukhuluma nje phezu koludo alwaziyo ukuthi umsebenzi wenkohlakalo usubhahlile, usukhule kakhulu, usumemethekile, usufihla kakhulu inhlelo zikahulumende, usubulala umsebenzi kahulumende. Ike sekukhulumela ukuthi ususenziwa yibona bana bona bana abaphathi bentambo ingatsha yakhulumende lapha esosenza khona imisebenzi yenkohlakalo. Usuzathola ukuthi ezinye indawo lapho babalwa khona sebebalwa yiwo sebephakathi, yiwo sebesenza inkohlakalo engaphezu kwamandla ukuthi ngabe sikhangela laba abanye ngaphandle ngapha. Hayi, ngokuncane kwakhona lokhu but inkohlakalo enkulu isenzakala lapha abantu kuyabe kukhulumela entweni ayibonileyo ayaziyo umongameli uyabe ekhuza ezama ukuthi ngendlela zonke ungaba nendlela yini ukuthi abantu bangaguquka ekushiye imisebenzi yenkohlakalo ngale eyeso esibulalela umnotho wethu.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli ngokwakhe lo mdeni wakhe labo kabamsulwa ungani bayathinteka kundaba zenkohlakalo ikakhulu ekwebiweni kwegolide.
Khona kukuthi abantu bethi umongameli uyathinteka emsebenzini yenkohlakalo. Uyabona Nkomo, umongameli ngomongameli abanakho nxa benobufakazi bakho khonokho hayi bengama laphana bethi umongameli uyenza umsebenzi wenkohlakalo laphayani angeke kuvale khonokho nxa benobufakazi bebe into ezibambekayo kumele bakukhulume bona ababalakho batsho ukuthi umongameli ulemsebenzi inkodwa nxa belakho kubambekayo abalakho kodwa ekukhona ukuthi ngomntu umongameli uyakhulunyelwa noma yini yonke into. Umongameli yena uvele ngumuntu wokuthi emumeni wakhe noma kade kuyenzakaleni umongameli uyathintheka ezintweni zonke ngoba omunye umuntu olemsebenzi yakhe engcolile yenkohlakalo engasondelathelani nomongameli, umongameli bayamkhulumela noba yini, abayekile abantu ukuthi bakhulume and kulilungelo labo ukuthi njalo abantu bakhulume basole lokho bakusolayo.
UMnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa esecungweni loTungameli Gomo weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yeTransparency International ithi buyamemetheka ubukhohlakalo eZimbabwe. Yethule lokhu kugwalo olujulileyo olwe-2024 Corruption Perception Index oluveza ukuba eleZimbabwe likusibanga sekhulu lamachumi phose ayisithupha 158 phakathi kwamazwe afika phose amakhulu amabili 180. EleZimbabwe lehle ngokuthathu kulalokhu elalikho khona ngomnyaka ka-2023. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lophathintambo obona ngokwethula kwemibiko uMnumzana Jane Van Muswere obengaphenduli umakhalekhukhwini. Abaphikisayo bathi akumangalisi okwethulwe yinhlanganiso le. Livuliwe namhla idale lePhalamende kungelampawu eziveza ukuba kuza kuqulwa isisekelo sombuso welizwe ukuze uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kule mithetho ezabunjwa kusigaba sedale lePhalamende lesi okuqela owe-Private Voluntary Organization Amendment Bill ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe ngokungabi khona komthetho ozabunjwa oguqula isisekelo sombuso welizwe loNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa ukukhela idale lesenethi ekucelele lebandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Sizimisele ukusebenza ama-bills azathebhulwa kithi esenethi. I-PVO bill iyezaphinda ijike futhi ngoba izange ithebhulwe kahle kuqala izwe ithebhule. So ngiyathemba ukuthi lathi njengama-senators sesizimisele ukuthi sikhangela lethi PVO bill.
Yes, siyabona njalo kulabanye abathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze uMongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni ngaphe ku-2028. Lokhu asikuboni phela kukhona khonapho ilingane zakhuluma ngakho. Lizakwenzani ngakho?
Kuyinto enhle ukuthi siyakubona ukuthi yinto engekhoyo engakabuyi kithi njengephalamende engakabuyi kuyikithi official. So imbuzo le mayibuya iba nzima ukuphendula ngenxa yokuthi into engakabuyikithi. Kodwa asithina njengebandla lokho simile ekuthenini asivumelane lokuguqulwa komthetho osisekelo welizwe.
Yes, yabona ukuthi nxa kubhasiswa imithetho khonapho emadale enu ikakhulu idale le-senate ngathi udale le-house of assembly kumele kuqalise kuhluzwe khonokele kumele likuhlolisise. Kwenziwa njani nxa ungasitshela ke ngokuhambo lwangkhona lokuthi umthetho ubunjwa njani?
Ye hayi umthetho uyabuya uqala khona kudalelele eleparlamente sitho na House of Assembly oyilowa house yikho abaqala khona baqale bakuhluzisise kuye lasebantwini kuye buzisiswa futhi abantu umphakathi ukuthi kulomthetho lo onje liubona njani usenzwa icommittee yabi responsible asithi hi health committee xa kuyikuthi hi bill on health bazaphuma baye ngaphandle baye buza umphakathi ukuthi sesifuna ukutable umthetho thizeni liubona njani umphakathi ufake la umbono wawo yiwumsebenzi we-legislature kuyabuza umphakathi bese uphenduka futhi kubuye sebebisa iripoti ukuthi ayisihambile umphakathi wona uthi bese kubuya futhi lathi esenate lathi sifake futhi uvo lwethu sincedancedise sikukline singene kuma-committee stages lapho okufika khona ukuthi kubunjwe kube ngumthetho.
Ye kule committee okay. Le iJustice and Legal Affairs omelela ihlolisise umthetho obunjwayo yona ingena ngapi konapho?
Ingena kuyo yonke imithetho bale vuma ukudla obacwanyisise ukuthi umthetho lo nje obungena nje bona becommittee yeJustice neLegal neParliamentary Affairs so ukuthi bona bagombolozele konke yonke imithetho ibabangani iyabe ngaphansi kwabo beyikhangelisisa.
Lo ngkosazana nonhlanhla mlotjwa okhokhela idala leSenate ekubandla leCCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Malucky Nkomo owakwamela i-Insizwa South edale lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Engakutshoyo ukuthi ngephalamende kule ndlela izinto zonke ezibuya ngayo okuyukubana kufanthi uma kuthi izaba khona laphana kuzaba labantu abayiwo abazathi ukukhuluma ngayo ibisingena laphana ukuthandi badibhethe ngayo. So owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kuyindlela nje yesikhathi but uma kufanele ukuthi ingene izangena abantu bakhulume ngayo badibhethe ngayo amboni ukuthi kule problem laphana njengoba satsho last time ukuthi ungasuka kube yinkinga ikuthi abantu benze izinto bengalandelanga esingathi isisekelo sombuso. Uma kuthi isisekelo sombuso sile provision yakho konke abafuna ukuthi bakwenze kulula kakhulu. So ngaleyo ndlela into thina esingayenza ukuthi simelele lelo thuba elizalethwa ngayo parliament ukuthi sibone ukuthi yona abantu bona ama-members of parliament bayibhasisa kanjani ngoba lapho kuyabe kuyikulandela umthetho wangkhona ukuthi izinto azenzwe ngendlela enje ibandla leZANU-PF lingazange liqe ini eminye imithetho ekusekelo sombuso ukuthi uma into enje kufanele ikhanyiswe ngendlela enje.
Yes, khonapho ke nxa ukhuluma baba Nkomo siyawazi ukuthi kumele kube lo muntu oza kuqalisa khonokho kube lokuqala ngapi qale ebantwini
qala ngapi kufanele kube lo muntu oza kuqalisa ozakufaka laphana ame kube labantu abazasekela ukuthi lokhu kufanele ukuthi kukhulunywe khona ngakho khonapho akulankinga akula problem enje ayisho lonani into ukuthi ungaphonge uyisukumela wena uthi mina sengiyenza lokhu lalokhu ungazanga ukuthi kube lo muntu vele onguye osingathiwa kumuva okuqalisayo.
Umnumzana Malucky Nkomo wakuhamela i-Insizwa South edale lephalamende ekubandla leZANU-PF ubexoxa leStudio 7 esevela Bosi. Siya sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Inhlanganiso ibona ngokwenzakala empini ephakathi kweRussia leUkraine ye-Aktivatika ibika ukuba abakubutho lakweleUkraine abathunjwa ngeleRussia bakahlanyezwa okumangalisayo endaweni lapho abavalelwa khona. EleMoscow kalikakhulumi ngodaba lolu. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amalucaja awe-Islamic State ahlasele inkamba yamasotsha ePuntland kweleSomalia abulala abantu abalikhulu walimala njalo abangamathumi ayisithupha 60. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. wezi patelene le Melika. Umnumzana Marco Rubio, umphathintambo kahulumende weMelika, okuhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi uyalusekela uhlelo lwe-US President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iPEPFA ngoba lunceda abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. URubio uthi kumele ngokuya kwesikhathi kwehliswe imali yohlelo lolu njengalokho okufiswa nguhulumende kamongameli Donald Trump osanda kuvala ezinye inhlelo emazweni atshiyeneyo lawole Melika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha eMelika.
Lokho akukhulumayo kuyamangalisa nje njengoba yonke into le iphunga ukuxubana ingathi iyamangalisa, kuvalwa lokhu kuyekelwe lokhuyana. Okwakhathesi kungathi kuyamangalisa nje ukuthi kathi uthini ngayo le iphepha.
Ye, ngokukhuluma kwakhe uthi kumele ibe khona emazweni atshiyeneyo loba nje kuzafunakala ukuthi kuphungulwe izinga layo, kodwa uthi iyanceda abantu sibe lokho okumangalisayo ngoba abantu baphiwa amaphilisi lokunye okutshiyeneyo.
Ye, ilungile, ngibona ngathi ilungile sibe nxa yesithunjalo ngoba abantu bayagula, abantu bazakufa, abantu bayaswela sibili ngoba angithi khona eqinisweni ngabe kuphethwe khonokhu ngohulumende bamazwe wona lawo lapha siza khona.
Ye, nxa sisikhangela kodwa sikhangela le Melika siyakwazi ukuthi vele inhlelo ezinje abantu baziqakathekisa kakhulu kuzwekazi le-Afrika lapho sitho lakwele Zimbabwe. Ubona ngazani ukuqhubeka kwako lo uhlelo lolu kungabisa injabulo yini ebantwini beZimbabwe?
Ye, kakhulu ngoba abantu okwakhathesi kumnyama ngithi abantu nxa bekhona phana bethola sithi thina amaphilisi wona la abasizayo babe bengakwazi ukuthi amaphilisi lana avela kuhulumende kumbe avela ngaphi, babe bephonga ubona onensi kuphela. Nxa bengasatholi amaphilisi lana basehlutshwene olukhulu kakhulu.
Ukuthi-ke ohulumende abaphana leZimbabwe kukhona yini abangakwenza ukwezithi nxa uhlelo lolu lungasuswa kancane kumbe ngithi luphungulwe izinga lalo, kambe ukuthi bengenzani kuna umbono wabo?
Mbona ngathi bangenza ngoba angithi khona kuvele kumele ukuthi yona i-Ministry of Health ibe le mali, imali yokuthi iziphathele izinhlelo lezi, izithengele la amaphilisi la ngoba amaphilisi la khona lapha athengiswa khona abesesiza asiza abantu khona lapho. Mbona ngathi bangakwenza bafake imali ethile eqondane le-Ministry of Health
ukuthi uhulumende kasuze kugcine phaka umthelelwane we-2% owawakufaka kuqala ukuthi ezempilakahle nxa ukuthi uhulumende weZimbabwe edinga imali yenhlelo ezinje.
Angazi-ke lapho, kodwa-ke kuyaswelekaka kusweleka ukuthi kube nomthelo. Angithi kuyabe kwenziwa ibhajethi ekuqaliseni komnyaka, kufanele ukuthi u-Ministry of Health akukhangele kusesekhonali kwenzela ukuthi bakufakele imali.
Ye, khona ele Zimbabwe zingathi le mali yini yokuthi lenze khonokho ele Melika lingekho?
Ila, mina ngibona ngathi ikhona imali eZimbabwe ngoba ngenotho le esilayo ekhona laphana kufanele ukuthi ibe khona imali. Engxenye nje kungabe kufanele ukuthi kukhangele ukuthi izinhlelo lezi ziyaphathwa sibili ngendlela yakhona kufanele ukuthi ziphathwe ngayo.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas. Ubexoxa le-Studio 7 ese-Texas khonapha eMelika. Wezabatsha, ngalesi sikhathi amazwe omhlaba aguqela eZimbabwe eqhelisa ukusebenza kwe-artificial intelligence kulabatsha abesaba ukuthi lokhu kuzaba lethathela imisebenzi. Sixoxe lengcwethi ye-AI lokunye umnumzana Jubilee Mzingayo Sibanda. Siqale ngokumbuza ngabesaba ukulahlekelwa yimisebenzi.
I-artificial intelligence ibuyile lapho uzosincedisa, ngitsho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi. So kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kuthe kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazareplacewa ngamakhompyutha, amakhompyutha azabathathela imisebenzi. Kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukelwa i-technology enja beqale ukuyisebenzisa.
Kukhona na abantu abangakwenza ukuze bengalahlekelwa imisebenzi yabo?
Into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama skills amanje bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwa emsebenzini. Nginganika umzekeliso wokuba umuntu angaqala ukufundela indaba zebo coding, umuntu enelise ukuprograma, umuntu enelise layo ukuzwisa njenza o-data analytics, bonke labo bebekhona abanye abantu abenze o-prompt engineering, wonke ama-tools akhona la abasebenzisayo abantu abo-ChatGPT, abobani bani, wonke ama-tools lana alungiswa ngabantu, njalo ethi elungiswa ngabantu abantu bana abalungisayo labo bahola. So kuba kuhle ukuthi abantu nxa singena kulizo lesikhathi se-artificial intelligence, abantu bebengabantu abafunda amanye ama-skills azabancedisa ukuthi benelisa ukuthola umsebenzi kule field yenhlakanipho le-artificial intelligence.
Yona i-artificial intelligence isebenza njani? Isebenza yodwa na?
I-artificial intelligence kumele sikhangele as indlela esingakholaborator ngayo le mtshina, not replacement. Iba khona ukuthi isincedisa senze imisebenzi yethu masinyane, unlike kuqala ukuthi umuntu ngimse ngoba uzathi nge-artificial intelligence into bekumele ubuza yenzela ngalonke uyabo susenelisa ukuyenza wena ingxenye nge 1 hour kumbe even less than that kumbe ngxenye 30 minutes. So kumele abantu benanzile ukuthi artificial intelligence ikhona lapho uzosincedisa emsebenzini yethu. So we should focus on collaboration more and not on a replacement. And that's what I would recommend. I would want to maybe focus on ama soft skills now. So maybe I want to increase ama skills and general communication and general like critical thinking. Logova creative nje. Wonke lingathi le emotional intelligence. Emotional intelligence. Uhlakanipha kwemuza ngisho njalo. Ngoba zonke lezi zinto lezi i-AI nyeke ibe le mizwa enjengomuntu ukuthi umuntu abekwazi ukuthi nxa kungeso umuntu ifela. So abantu kuqala ukuthi gaba azifunde nini even more ama-skills anjengalabo emotional intelligence, ngisho le-communication, ngisho critical thinking, wonke le-creativity.
UMnumzana Jibili Mzingaye Sibanda, ingcweti kwezokusetshenziswa kwe-artificial intelligence lokunye esebenza e-Great Zimbabwe University Innovation Hub. Besecingweni loTaboka Ncube weStudio 7 esemaSwingo. Uhlangothi lukahulumente weZimbabwe olubona ngokubuthaniswa kwemali yemithelo olweZimbabwe Revenue Authority luthi solusebenzisa indizamtshina zama-drones ekuhlolisiseni abacapha umngcele welizwe eBridge. Lokhu kufana lokwenziwa ngele-South Africa. Xoxe ngodaba lolu loMnumzana Nqabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Nxa sikhangele kuhulumeni weSouth Africa njengoba wafaka ama-drone, uminister we-Home Affairs uthi asebenzile kakhulu ngesikhathi sekhefu, kwagwema ukuthi abantu abaningi kade befisa ukungena kwele-South Africa bengena ngendlela esemthethweni bakwazile ukuthi bababambe. Kusho lokho ukuthi-ke ama-drones awe-South Africa ayasebenza kakhulu. Ezweni langakithi kwele Zimbabwe siyezwa ukuthi kule mpahla eziningi ezisimaklwayo zisiya eZimbabwe, abantu bebalekela ukubhadala ijuti bahambe emfuleni. Sithemba ukuthi ama-drones lawo angenza njengalokhu kulawenziwa ngawe-South Africa ukuthi abantu abanjalo babanjwe, ukwenza ukuthi wonke umuntu othenga impahla evela ngaphandle kwamazwe angene ngendlela eqondileyo babhadale intela okumele ibhadalwe.
Kodwa kulabanye abantu phela abathi hayi phela ukuthi siqhumaqhume khonapha sila ma-passport asilani, kumele phela siphohle umngcele. Akunjalo maphela,
abanye batsho njalo. Yikho isikhathi esiningi sicela uhulumeni weZimbabwe ukuthi ayehlise i-passport ye Zimbabwe ngoba iyadula kanti futhi lele South Africa sibona ngani 90 days iba ncane ebantwini abasebenza ukuwoda izinto ngoba umuntu kuyathi kusiyafika uJune i 90 days yakhe isiphelile bese sehlule ukuthi uzakwenza njani ebese egcine sehamba egangeni sicabanga ukuthi thina abantu abahlala khona phana eduzane nxa bezothenga impahla kumele babe lamaphetshana ngizincwadi singathi ngamapayment okuya bezoda impahla kule South Africa babuyele futhi lokho kwenza ukuthi abantu bahambe ngendlela esemthethweni ngoba abanengi babe baleke ukuthi ivize 90 days abayiphiwa kanye ngomnyaka amalanga angikhona besephelile.
Lo ngumnumzana Ngqabo Duma Bhena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Okuqoki ngike ngene ngikukhulumela ngale amajaha asesilwa la sibophisana akula triple C lapho bonke ngamazano wodwa abalwa bodwa abantu laba uHashman Ncube labo Chabango ngamazano wodwa ayalwisana bona bodwa ngoba ngamasela ngamatsotsi izisebenzi zezano sezisilwa zodwa yeka babophisane iloku zezano le ifunction yezano izano yodwa le thina njengama Zimbabwe njengama citizens of Zimbabwe asinani nabo njalo asikukhangeli sikuzwa nje into nje esenyanyisayo into engalunganga esingelandaba nayo njalo abalwe bodwa kabalwisane ababophisane ngoba izisebenzi zezano lezi hayi iZimbabwe hayi iTriple C yayilakho lokho u-avocate wakuchiya lokhu ngoba ebona kuna sokungena izisebenzi ezizano izodwa yizo sezisebenza kuleli bandla.
Salibonani, salibonani baphathi, salibonani basakazi ba-Studio 7. Sidlulisa ukubonga umsakazi wethu esinika kona izindaba zonke nje ezimnandi ezisivuselelayo. Siyabonga, siyabonga kakhulu. Benginesicelo lami, ngicela nje ukuze i-audio yami ibalwa bakithi. Ngizama ukudlulisa lokho ngizuhlungu kakhulu abukhulu kakhulu uma ngisizwa kuthiwa uMnangagwa uchodoze uDonald Trump ngento eyenze eSouth Africa. So kusho ukuthi ekuchodozeni kwakhe uzama ukuthi ngoba yena ule mali uphila kamnandi uphila emzini wakhe thina sigcwele amaganga sidinga impilo yena ubhizi ungezelela uhlupho eZimbabwe ngoba yena ile mali egcwala indlu yakhe. Kodwa abantu bakithi hayi kunzima, kunzima kakhulu lokho esibhekane lapho esingakwazi lokuthi siyakuthini. Mnangagwa maye ngumuntu omdala ongangane uvula umlomo mpela echothoza ngesimo esikhona eZimbabwe esidalwa nguye futhi.
Studio 7, salibonani, linjani basakazi kanye labalaleli lonke kuzindalo phela khona. Hayi ilizwe lethu bakithi kunzima, kunzima eZimbabwe, angazi kuyathwani bakithi. Yho, abanye abantu bazavusa kuze kuJesu, kodwa eqinisweni bantu bakithi izano akukhulunywa iqiniso, asikhulumeni iqiniso bantu bakithi izano ihlulekile. Ihlulekile izano mpela ihluleke ukuhluleka ngoba bahluleke lokumentena okwachiwa umbuso kaSmith. Izibhedlela zifile namhlanje mawugulelwa umuntu esesibhedlela akalatshwa kungela mali. Ngikhuluma nje silomfowethu osempilo owalimala kabuhlungu kalatshwa funeka imali yokuqala. Sibhizi singumdeni sizama ukuhlanganisa leyo mali okuhlanganisa $600 lingabantu elingalalutho lingalalo liqala ngaphi lithatha ngaphi kunzima kabi kodwa kufanele imali ihlangane before ezalatshwa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lingakhohlwa namhla uhlelo lwe-Live Talk lalandela uhlelo lwabatsha olwezi connection. Singakehlukani sike sikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaphathi ntambo bakarhulumente wakhe akumelanga bephatheke kundaba zenkohlakalo. I-Amnesty International ithi ubukhohlakalo buyamemetheka eZimbabwe. I guess we'll come up to our Tram Sanje. We'll release our Mutombo's Temple of Kips to Way, Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.